Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhlakatheni kulwezi 2020 ngontungamili nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje. Kulomuntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labangamachumi amathathu ababanjwe lumkhuhlane.
Umnyaka ka-2020 ube buhlungu kakhulu ngoba sijike ngabantu abaningi ababenza zenezo izinto zamafilmu, ukuhlabela osaziwayo.
Aba kumsebenzi wamafilimu bathi ilizwe lilahlekelwe kakhulu phezu kokubhubha komlingisi omkhulu uGringo.
Ube ngumuntu othi nxa engafika endaweni elabantu laba bafuna ukukholisa layo bebakholisisa.
Abe muli kasomabhizimusi osakhulayo obhubhe ngesonto uJinimbi baphakathi kokulungiselela umngcwabo wakhe ngomgqibelo. Iningi lile mibuzo eminingi ngenotho yakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulomuntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labangamachumi amathathu ababanjwe lumkhuhlane. Obhubhileyo lo ngowesigaba se-Midlands. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-COVID-19 selokhu yaqhamukayo eZimbabwe laya ku-254. Kulabantu abalichumi lasikhombisa njalo abafunyanwe sebepholile. Idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo ngenani lababanjwe umkhuhlane lo izolo. Ubona abalichumi lane lilandelwa yiManicaland elabahlanu. Imaswingo leMatabeleland South zilabantu abane ngendawo kuzokuthi iMidlands, iMashonaland East leMashonaland Central lazo zilomuntu oyedwa ngendawo ngendawo. Inani labo bonke asebebanjwe umkhuhlane weCoronavirus eZimbabwe selifike kunkulungwane eziyisishiyangalombili ezelamakhulu edlula amahlanu 8,561. Asebesilile bedlula inkulungwane eziyisishiyangalombili 2023 kuthi abalokhu begula bona bangamakhulu phose amathathu 284. IBulawayo yiyo ehamba phambili ngabagulayo abangu-102 ilandelwa iHarare elabangu-67. Asebebanjwe lumkhuhlane emhlabeni jikelele bedlula izigidi ezingamachumi amahlanu 50.7 million, njalo asebefile bedlula isigidi 1,261,306 ngokutsho kweJohns Hopkins University. Kodwa kukhanya sokulethemba lokuthi umuthi wokwelapha lomkhuhlane usulakho ukutholakala ngemva kokuba inkampani yaseMelika iPfizer yazise izolo ukuthi ukuvivinya ekwenze umuthi ephakathi kokulungisa kuveze ukuthi umuthi lo usebenza kuhle ngesilinganiso sokungamachumi ayisishiyangalolunye ekhulwini i-90%. Inkampani le ithi isizadinga imvumo yokuthengisa lumuthi kugatsha lukahulumende weMelika olweFood and Drug Administration. Sixoxele sizalwane seZimbabwe uMnumzana Difa Dube, yena othi ngabe uyatholakala mpela umuthi kuhlengwe abantu emhlabeni jikelele.
Umhlaba wonke jikelele mabunkomo sihlezi abantu bonke umhlaba wonke jikelele, noma ngisho e-Africa noma ngijokonapha e-Europe abantu bahlezi basevalweni kakhulu ngokwesaba lomkhuhlane lo coronavirus. Ukuzwa indaba ezifana lezi sizizwayo ukuthi kuba le breakthrough yokuthi utholakale ivaccine engenelisa ukulapha umkhuhlane we coronavirus kuyinto ejabulisa abantu abaningi kakhulu. Kodwa ke sisazi ukuthi kwesinye isikhathi abantu siba skeptical ngezinye izinto, size sithembe ngokuthi sibone ukuthi ngeqiniso ngeqiniso practically ivaccine le izenelisa yini ngokweqiniso njengokubekwa kwawo ukuthi ize kwenelisa ukuthi isize abantu bonke. Ngoba ikhona eminye imithi kwesinye isikhathi eba imithi esebenza kakhulu ebantwini abamhlophe ingasebenzi kakhulu ebantwini abamnyama. So kodwa ke ngithemba ukuthi ngokuthi bahlolisise kakhulu andibani ukuthi baqalise ukuthi banikeze abantu umuthi lowo, nxa kuwukuthi into le sebe bayithola isombululo sebathola ukuthi ngeqiniso ngeqiniso le nto le iyasebenza. Ngibona ngathi kuzabe intokozo kuwo wonke umuntu olapha emhlabeni. Kuvalile kwasani, kuvalile kwasamabhizinisi, kuvale yonke into. Sinje sikhuluma nje size England kanje siku-second lockdown ezaziye review mhla ka 2 December esingaziyo ukuthi izaqhubeka yini njengoba sisiya deep emakhazeni. So ukutholakala kwevaccine baba unkomo kuyabe kuyinto engasiza kakhulu umphakathi wonke jikelele, umhlaba wonke jikelele.
Lubana uthe wasebenza kuhle mpela lumuthi, ubona ufika la semazweni aseAfrika ngesikhathi esifaneleyo na?
Ngowami umbono babunkomo esingakubona kusenzeka kakhulu, ngibona ngathi umuthi lo uzathi nxa uqalisa ukuphuma noma nxa uqalisa ukusebenza, uzasebenza kakhulu emazweni la aba affected kakhulu nge-coronavirus. Kube sekusithi emazweni la afana lakubo-Africa azahamba, kodwa-ke ikakhulukazi bona laba ababe kukuthi yibo abawutholileyo umuthi bazaqale bezame ukukhava abantu ama-citizens ikakhulukazi abasemazweni angentshonalanga andibana imithi efika e-Africa. Kodwa ke esiqhuquzelayo ukuthi impilo babunkomo akekho umuntu olempilo engcono kulo yomunye umuntu. Singabantu sonke emhlabeni, noma umnyama noma umhlophe noma uAsian, noma uvele Africa noma ngabe ukuthi uvela eEurope noma uvele Asia noma uvela eChina, kodwa impilo into eqhakathekileyo kithi sonke, akekho umuntu olempilo engcono. Okuyinto ukuthi iwho kuyafanele ukuthi ibone ukuthi lento le iyashare proportionally ukwenzela ukuthi incedise abantu bonke, labo abaaffected coronavirus lalabo asebengatholakala asebengaba affected lakhona. Ngoba ngithemba lakathesi siyabona ama numbers lapha eSouth Africa ukuthi akaphelanga ukuthi asephelile, kusasekhona ingcosana ezifikile laphana lalaphana, abantu basesekhona ezibhedlela. Kodwa-ke sifisa ukuthi ngabe umkhuhlane lo awube eradicated uphele kokuphela nje emhlabeni, ngoba uphazamise inhlelo eziningi kakhulu emhlabeni.
Umnumzana Tifa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane. Abezempila kahle emhlabeni jikelele labo bamukele umbiko we-Pfizer lo ngezandla zombili, lanxanje besithi umuthi lo ulakho ukuthatha isikhathi eside ukuthi ufike ebantwini. Lubana uthe wapasiswa yiMelika. Abakumsebenzi wokuqoqa amafilimu bathi eZimbabwe lilahlekelwe kakhulu phezu kokubhubha komlingisi omkhulu umnumzana Lazarus Bora obesaziwa kakhulu ngokuthi nguGringo. UGringo wake wadla uPetu engomahlekisa kumabonakude weZTV kusukela emaphethelweni abo 1990 kusiya kubo 2000 ethokozisa abantu ngamabhayisikopo akhe agoqela ethi Gringo kanye lethi Gringo ndiyani. UGringo ubhubhele esibhedlela eHarare izolo ngemva kokugula okwesikhathi eside. Ubeseleminyaka yokuzalwa engamatshumi amane lasikhombisa. Siqoxe lomqoqi wamafilimu umnumzana Zenzele Ndebele.
Umnyaka ka-2020 ube buhlungu kakhulu ngoba sijiwe ngabantu abaningi ababenza zeneze izinto zamafilimu, ukuhlabela osaziwayo, abantu nje beZimbabwe lendawo zonke zelizwe emhlabeni jikelele. Ube ngumnyaka obenzima kakhulu sikhangelele into ze-coronavirus lezinye nje, ukuthi kube ngani ngumnyaka nje olomnyama okwenze abantu abaningi abaningi balahlekelwa izimpilo zawo so silisizi kakhulu ukuthi abantu abanjengabo Gringo abalolwazi ngokuhlekisa abantu basichiye ngabantu okumele ukuthi ngaba ku industry betshengisela abancane ukuthi into lezi zenziwa kanjani so sizwa sidabuke kakhulu sikhalela lemuli yakhe esichiwe ngubaba womuzi
Sike sabona imuli yakhe icela usizo ebantwini ukuze imelaphise lokho kungaba kuveza yini ukuthi imisebenzi yokulingisa imisebenzi yamabhayisikopo ayiqakathekiswa elizweni okugcina kusenza ukuthi abalingisi bangabile imali bangabile inzuzo
Sazi ukuthi isikhathi eside lapho ayegula ama-well wishers bebehamba bemnika imali bemnika ukudla okuyinto engalunganga mbona ngani abantu abayenza into zamahlaya into zamafilm into zokuchaza abantu eZimbabwe abanakwa kakhulu ungakhangela yona nje iZBC ngokwayo lapho inenye elihambisa khona lokho abakuproducers singathi kumbe ama-drama kumbe ama-film ibhadala imali encane kakhulu okwenza ukuthi abantu abaningi bengenelisi ukuphilisa imuli zabo so ngokunye kakhulu ngoba nxa umuntu ekhanya ephuma kuma TV malanga wonke uba ngumuntu owaziwayo ngesikhiwa bathi abe popular kukanti ke ipopularity le ayibeki isinkwa etafuleni yakhe so mbona ngani ibroadcaster njoba sile TV station eyi-1 umsakazo oyi-1 weZBC bamele bezinoka amakhwapha ngoba abantu abanika ama programs abantu abanjabo Gringo banika iZBC ama programs amaningi kakhulu and bamele bazibuze ukuthi kanti kungani besehluleka ukuthi bebhadale abantu imali ezingabaphilisa imali ezingenza labo befane labadlali labo somahlaya abakwamanye amazwe abaphila impilo esezingene liphezulu
ingathuthukiswa njani imisebenzi yamabhayisikopo ukuze abasebenza kiyo labo bathole inzuzo
Okudingakala kakhulu eZimbabwe singathi yi-investment ku-film. Uhulumende lamanye amakampani azimele amele efake imali kwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bephile bethole ama-grants okuthi beyenze ama-movie yabo kumbe ama-film abo. Okunye nje ukuthi iZBC layo ngoba iZBC yiyo yodwa kathesi television station ekhona eZimbabwe. So kwamele ukuthi layo inike abantu imali engabaphilisa. Uhulumende njalo uqakathekile ukuthi kanike abanye abantu nama-television stations. Okuzayenza ukuthi kube le competition kwenza ukuthi nxa umuntu esenza idrama yakhe kumbe ifilm yakhe ulakho ukukhetha ukuthi ngiyahambisa ze-BC kumbe ngiyahambisa komunye umsakazo kube lendlela ukuthi umuntu angawea ama options ebonda hayi laba nxa bembhadala $5 laba bazanika $7 wakathesi abantu abalama options amaningi nxa befuna ukuthi bephume ku-TV bahambisa ku-ze-BC that means ze-BC yakunika imali eyifunayo so qakatheke kakhulu ukuthi government enike abantu ama-grants kube lesi ngathi kona iway yokuthi abantu bethole imali kulalokho abakwenzayo ozimra labo beyekethise ijuti nxa abantu befuna ukuthenga amakhamera lezinye izinto ezivela kwamanye amazwe ezingancedisa ukuthuthukisa ifilm industry ngoba esingelakho ifilm industry eZimbabwe iphansi kakhulu
umnumzana Zenzele Ntebele ngumqoqi wamafilimu Imfakaso mabhizimusi osakhulayo uGenius Jinimbi Kadungure obeleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithupha obhubhele engozini yemota eHarare ngesonto ilokhu isemlonyeni yabanengi abanye bebuzana ukuthi inotho yakhe iza kuya ngaphi uJinimbi ubikwa elenotho engedlula izigidi ezilichumi 10 million US dollars kanye lezimota zezinga laphezulu ezibiza inkulungwane lenkulungwane zamadola emelika ezifana leBentley kanye leRolls Royce eyiyo ayenze ngayo ingozi indlu yakhe yona inkulu okwesabekayo uJinimbi ubhubhele abangane bakhe abathathu ababalisa omunye owemalawi uLumumba Karim obikwa obedingwa ngamapholisa akulelo lizwe phezu kokucatsha kwezigidi lezigidi zemali Yena uJinimbi kulembuzo yokuthi inotho engaka wayithola ngapi lanxanje elenkampani ethengisa umlilo wegasi ePioneer. Omunye obhubhele kulingozi nguntombazana owazakala ngezokwelula umzimba lezokuceca njalo engunobuhle uMichelle Mawona Amuli. Uyise uthe wayevele ekhathazekile kakhulu ngempilo eyayiphilwa yindodakazi yakhe eyokuthanda ezokugida emaklabhini. Lo sekaGinimbi laye ubikwa wayesola kakhulu indlela indodana yakhe eyayiphila ngayo. Abanye bathi inoto kaJinimbi iza kuya kubodade wakhe ababili njengoba lonina watshona. Abanye bathi abantu balomhawu ngenotho kaJinimbi, kodwa abanye ngabathi indlela anotha ngayo iyasolisa. UJinimbi uzabekwa ngomgqibelo emzini wakhe eLomboshava. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo Leo Monende, isikhulumeli senhlanganiso yentathelizindaba ezisacathulayo i-Association of Young Journalists of Zimbabwe.
Abasakhulayo esesikhulume labo babona umuyi uJinimbi njengomuntu obezikholisela, umuntu obezidlela imali zakhe, ethanda izinto lezi ezimnandi, ethanda abafazi, kodwa engumuntu lwana ophileka la ngoba obengumuntu othi nxa engafika endaweni elabantu laba bafuna ukukholisa layo bebakholisisa. Abantu abasakhulayo mbona mina sebecabanga ama-live video la ade wayenza kubo Instagram enika imali uthi alo uyagida alo unjani njani, ube ngumuntu onjalo nje uthi ubezikholisela, and abasakhulayo bambona njengomuntu onjalo.
Yona impilo yakhe uJinimbi ungathi yimpilo engamele iphilwe yibo bonke abasakhulayo na?
Impilo athi iphilwa nguJinimbi ngeke ngathi impilo ukuthi abazali bethu bonke bengayithabela ukuthi sibe siyiphila. Ube ngumuntu sibili ukuthi sithina sibona sibuyele lokho ayebekwenza, lathi sebe sponsor umuntu lo yakukholisa, kodwa ukuthi sithi abazali bethu bengayithanda indlela le aziphilisa ngayo angikholwa, ngoba ezinye izinto athi ezenza abe ziyaba nzima, especially ebadaleni bethu laba abangakujwayelanga. Abasakhulayo bebethanda ukubona, kodwa bona ukuthi bekuphile njengoba ubona lapha eAfrika, hayi enye impilo esiyiphilayo ngeke yasenelisa ukuthi sibe siphila silokhu sibonakala silabafazi abancunu sisidla imali sinatha. Hayi lokho ngeke ngathi abasaphilayo bengayiphila le mpilo njalo bengayifuna, kodwa ukuyibukela hayi bebekuthanda.
Sizwa kuthiwa imuli yakhe ikakhulu uyise labafowabo bangani bebengamemukeli, selikelezwa yini imbiko enjalo?
Sesike sakhuluma lobabakhe, ubabakhe ukhanya abazukulu kabazi ngoba ubuziwe sibili ukuthi uJinimbi uthiye abazukulu abangakena, wathi akazi ngoba uyabona impilo le yadiphilwa nguJinimbi impilo esikhiwena abantu abathi he was living on the edge, wayengumuntu ozikholiselayo, wayengela mfazi, akukabi lo mntwana oseke wathutsha kumbe oseke wabiwa kuthiwa uJinimbi uthiye umntwana. Njalo ubaba kukhulume watsho njalo kwathiwa hayi umntwana engimaziyo uyedwa, and ubaba khena wathi umntwana lo nami ibizo lakhe angilazi ngoba umfana ukhanya wathi sokuthiwa kulo mntwana, yena wathi hayi umntwana asikho wami. Asikabone sise ukuthi abantu laba impilo yabo yena uJinimbi le muli yakhe bekungani bekunjani, kodwa hayi sesikhangela thina sesithi ubaba nxa engazi ukuthi umntana ongumfana osenguye osesele ngoba omnye umfana umnawakhe uJinimbi ubhubhe last year. Nxa ubaba engazi manje ukuthi umzukulu umntu kaJinimbi kuthiwa ngubani, uyehlulekile sibili ukukhuluma ibizo lo mzukulu kuthiwa ngimazi. So asazi ukuthi impilo ade beyiphila lobudlelwano bakhe lemuli yakhe bebunjani, kodwa hey yikho kukhona ubaba uthe umzukulu kamazi ibizo lakhe ngoba umfana bekungumfana lo anade hamba laphiyana esenza lokhuya njengomuntu athele izimali zakhe uJinimbi belamamiliyoni.
ULeo Monende, isikhulumeli senhlanganiso yentathelizindaba ezisacathulayo i-Association of Young Journalists of Zimbabwe. MC, Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi ugatsha lwabesifazana kubandla elibusayo kwele South Africa LANC solucele uhulumende weMelika obuyayo okamnumzana Joe Biden lonkosikazi Kamala Harris ukuthi wesule isijeziso ezetheswa iZimbabwe leCuba. Inkundla yesayithi yona ithi abasakhulayo ebhinga lasewange sebecele uhulumende ukuthi enze kube lula ukufinyelela indlela zokuzifikela nxa besiya emacansini ukuze bengase babamba izisu mahlayana. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani, mthokazi omuhle labalaleli. Thanda ulibonga lonke. Siyabonga iStudio 7 ngoba silethela indaba ezimnandi. Kodwa into ebengifuna ukuyitsho la yikuthi abekho nethi sebesidla imali yabantu kakhulu. Nxa usithi uyathenga idatha awuhlali 2 minutes usithi uthenge leviki, nge-3 days labe seliphelile. Asazi ukuthi kunjani.
Sanimanani, sanimanani. Uthini ngapho Donald Trump uyalela esihlalweni? Akafuni ukuvuma ukuthi uluzile. Ufuna ukuyalela esihlalweni. Isigebenga. Linjani ke kodwa kuStudio 7 ngu-Isaac Mpofu lo okhulumayo, indoda yasePlumtree koMadabe.
Hallo, hallo Junga. Linjani kwasazi Studio 7? Hayi, thina siyaphila lapha eBotswana. Hayi, sinchayela ihlombe uBiden ngokuwina kwezile ama-election. Kanje Zimbabwe kungaba njalo kuvotwe abo kungaqilibezelwa. Hayi, kungabongeka lakho. Hayi, sinchayela ihlombe sibili uBiden. Hayi, uwinile fair. Hayi, sinchayela ihlombe sibili. Dlulisa umlayezelo wami lo. Yimi ubekuthemba moya ngiseBotswana la.
Salibonani emsakazweni, salibonani okhulumayo edindlovu. Mbuya obhewula, bhewula wadi, omatobhu, imatobhu south, matebeleland south. Siyabonga abasakazi umsebenzi omuhle elisenzela wona. Gibbs Dongamile, siyabonga kakhulu ngokusiphakela indaba ezimnandi. Sibonge njalo lezakhamizi zakithi ezibonisayo uthando lendawo yawo nendawo zabo. Ngokubonisana ukuthi abantu bakithi abake siyekile ukulwa sodwa. Siyekile ukulwa sodwa, sixatshaniswa ngabantu beMpumalanga. Bayasula bathi umakhuphe, umakhuphe lokhu, umakhuphe lokhuyana. Kodwa abakhangeli umsusa wento ukuthi ukusuke ngaphi, kusiya ngaphi. Balandela nje wathi umlilo wamaphepha lawo obethatha ubasa ehlathini futhi. Basala sifuthi sitshana sodwa thina sodwa. Bona bona abasikhokhelayo esibalandelayo sibasekela besise ehlathini. Basinceda ngani? Bayakhuluma, ziyakhuluma izakhamiza kithi ukuthi MDC Alliance yathatha yagcwalisa amakhansela kobulawayo. Asincede ngani amakhansela akhona? Kathe sibulawayo isidorobho elingcolile into engakazibonakali. Akusayenzakali ubusuku kwaqhamuka lokuzeni likhorela into engakaziye ibonakale kobulawayo. Nxa abantu bonaba ababuya bezofuna imisebenzi befike laphana beqhatshwe sibavudele futhi thina abantu. Kathi abantu bakithi banjani? Sinjani bantu bakithi? Asikeni sisapotaneni sodwa, sisapote into yakithi, sisapote uyithi. Sike siyekele ukuzizonda, ufana lokuzizonda lokhu esikwenzayo. Ugijimela ukuyathanda omunye umuntu engeke usize ngalutho. Akeni sisapotaneni sodwa, nxuse futhi lamaqembu ezombusazwe wakithi ukuthi laba-ke behlangana abaholi bakithi bebambane. OMDC kaMakhuphe, izaphu, MRP, zonke nje ama-ansa, amaqembu wonke la ahlangane, ahlanganise abantu bakithi sibe leparty A1 esiyabe siyivotela esikwazi ukuthi zamela izidingo zabantu bakithi. Siyabonga abasakazi, siyabonga kakhulu. Ngicela lami i-video audio yami lidlale bakithi emsakazweni. Siyabonga. Bye, lube lesuku oluhle.
Labo bekung abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umqondisi wenhlanganiso ye-World Health Organization, uMnumzana Tedros Ghebreyesus, uthi umkhuhlane we-COVID-19 usuphazamisa inhlelo zokwelapha eminye imikhuhlane etshiyeneyo. Inhlanganiso ye-Amnesty International yona isicele eleKenya ukuthi lingabuyiseli kwele Tanzania umkhokheli webandla eliphikisayo uGod Bless Lema, yena obalekele uhulumende kamongameli John Magufuli. Siziqibe ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukudonselana kuyaqhubeka phezu kwempumela yokhetho lweMelika phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden. Igqwetha elikhulu likahulumende umnumzana Bill Barr uselaye ugatsha lwezemithetho ukuthi ludingisise ukuthi kwaba lokuqilibezela na kulolu khetho. UTrump labanye kubandla lakhe lama-Republicans bathi uBiden lebandla lakhe eliphikisayo elama-Democrats bantshontsha lolu khetho. Lanxa kunjalo, uBiden uyaphambili ngamalungiselelo okuqala umsebenzi ngozibandlela, nangu usekhethe iqula elizahlaziya indlela zokuqeda umkhuhlane we-COVID-19. UTrump yena izolo uxotshe umphathintambo wezomvikela umnumzana Mark Esper wakhetha umnumzana Christopher Miller ukuthi aphathe lesi sikhundla. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobansi Magonya uthi ukudonselana kukhetho lweMelika lokhu kwehlisa ilizwe leli isithunzi.
Into yenzakale eAmerica, abantu umhlaba wonke jikelele bazabona iAmerica ngamanye amehlo angayisiwo lakade bekhangela ngayo iAmerica izolo, ngesizathu sokuthi nxa umuntu ongangoTrump eza kuya kuthi yena i-election ebekhona leyi was not free and fair, kusobala ukuthi kukhona okukhona okungahambi kuhle. Kodwa okumqoka yikuthi uTrump udliwe, njalo okwenzakalayo lokhu kumele sikuzwisise ukuthi yi-battle between a Republican and a Democrat. It's a battle between the Republicanism and democracy. America is a republic. It is not essentially a democracy. Haj. I-democracy ngumbuso wabantu, ngumbuso kaZulu, ngumbuso wabantu jikelele. Lokho kwenzakala e-America, ngumbuso womthetho. Abantu kumele bethambele umthetho oqala. Umthetho uza ngaphezulu kwabantu. Ine democracy abantu beza ngaphezulu komthetho. So inxa kukhulunywa nge-republic kumele siku-understand, sikuzwisise ukuthi i-republic yehlukana kanganani le-democracy. Ungaba layo i-democracy ku-republic, ukuliqinisa lokho. Kodwa ke e-America into yenzakalayo kumele sizwisise umahluko phakathi kwe-republic le-democracy.
UMnumzana Mqondobansi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Siziqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Kulomuntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labangamatshumi amathathu ababanjwe lumkhuhlane. Abakumsebenzi wamafilimu bathi ilizwe lilahlekelwe kakhulu phezu kokubhubha komlingisi uGringo. Abemuli kasomabhizimusi osakhulayo uJinimbi baphakathi kokulungiselela umngcwabo wakhe ngomgqibelo, iningi lile mbuzo ngenotho yakhe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Oliver Lelisayo, Montungameli Nkomo.